Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 6 kuZibandlela 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Usuku lolu lungathi aluvumi ukuthi lufe ukuthi silukhumbule. Ngoba kwakulusuku sibili olwamali sayo kakhulu olwenza iAmerika iyangeke kakhulu emhlabeni wonke.
Namuhla kubalwa ama-electoral votes eMelika ngesikhathi uZulu ekhumbula ubudlwangudlwangu obenzakala edalele Congress ngomnyaka ka-2021 kulandela ukwenqotshwa kukamnumzana Donald Trump.
Lingqondo yona leyo engithi mina yimdabe yizimentality ile nkinga yokuthi isidalela i-society ele-anarchy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ukukhefu namuhla uqhelise ngomnyaka esikhathi sokusebenza komkhokheli webutho uGeneral Philip Valerius Banda. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sezibuyela lapho ezisebenza khona kulandela ukuthazelela ikhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla lusuku lokubalwa kwama-electoral votes eMelika ngesikhathi kukhunjulwa okwenziwa ngabalweli ngabalandeli bowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump abazama ukuphazamisa ukubalwa kwawo ngomnyaka ka-2021 ukulandela ukunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden. Abezindaba Reuters babika ukuba kugcwele amapholisa ensitha labanye abezomvikela eCapitol Hill eWashington DC okuzabalwa khona amavoti la awokufaka uTrump esikhundleni kulandela unqoba kwakhe umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris kukhetho lukamongameli oluqhutshwe ngolwezi. Izabelo zonke zilama-electoral votes athize athola ngokuthiwa ngama-electors ahamba lawo eWashington DC abalwe edalele Congress kube sekulotshwa incwadi yokuthi ngubani onqobileyo. UTrump wathola ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 312, kwathi unkosikazi Harris wathola afika phosa amakhulu amabili lamathumi amathathu 226. Unkosikazi Harris njengomsekeli kamongameli nguye ozaphatha ukubalwa kwamavoti la. Kulabalandeli bakaTrump abaningi ababotshwa ngesikhathi bezama ukuvimba ukubalwa kwamavoti la. UTrump uthi uzakhulula bonke abavalele entolongweni engagcotshwa mhla ka-20 kuyenalinyanga. Uze sihlaziye udaba lolu Gibbs tukwe Studio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni olandela ezembusazwe eseDallas, eTexas.
Usuku lolu lungathi aluvumi ukuthi lufe ukuthi silukhumbule. Ngoba kwakulusuku sibili olwamali sayo kakhulu olwenza iAmerika iyangeke kakhulu emhlabeni wonke ngokwenzakala kwalo lolu suku.
Nxa sisikhangele siyabona ukuthi umnumzana Donald Trump wayengumongameli, abantu bamvotele ukuthi abacabange lokho okwenzakalayo kumbe bamvotele ngezinye izinto.
Yikho sibili okungathi kuyimangalisa ukwedlula ukuthi uDonald Trump onguye owachotshozelayo esasazela ukuthi kwenzakale lokho. Sebephinde njalo bamkhetha ukuthi abuyele abe ngu-president. Yikho-ke ngaleyo ndlela kukhanya kuyamangalisa sibili ukuthi kwenzakala lokho. Ngingazi bona abanikazi abamkhethayo ukuthi bakubona njani, kodwa khona sibili yinto engazwisisekiyo sibili.
Ukuthi ubona kuzenzakala umnyaka ezayo nxa ukuthi omunye webandlaleli lama-Republicans enganqobanga.
Okuyizinto okhona ngalokho kuyisikhiwa ukuthiwa khona i-president. Kwesinye isikhathi engxenye kungabe sokungaba yi-president khonoko ukuthi kuphinde futhi omunye athi ubani wakwenza lami ngizakwenza. Ngibona ngathi kungenzakala ukuthi kusiya phambili kwenjani.
Ye kodwa-ke nxa sikhangela ilizwe leMelika athi yaziwa ngokuthi yilo phela elibambe kuhle lokuthiwa idemokhrasi. So kutshoni khonokho nxa kuzenzakala ilizwe leli?
Ukwehla kakhulu kwedemokhrasi ngoba yoni democracy yakhona ya khanya sibili isiba isiba ngaphansi kokuhlolwa okukhulu ukuthi khona iyenzani ngaleso sikhathi. Yikho ke ukhanya sibili kungathi kungaba yinto sibili na ehlisayo kakhulu idemocracy, ngoba angithi abanye babangathi bafanisa njengokuthi isifanana lamazwe akithi e-Afrika lapho esithi umuntu naye ehlulekile ukunqoba ukhetho azifake yena mhlawumbe esebenzisa amasosha lokunye kunjalo.
Ukuthi bakhona abanye abe-Afrika bangakuthi phela nxa kusenzakala eMelika lathi singakwenza, kulabo bangakwenza khona
kuvele kwayehlisa okokuthi ikusoneso sigaba kathesi, ngoba njengoba ngitshilwe laphana ngathi mina okuyinto okuba yi-president. Baningi abatsho njalo, ngoba ukwehla kwayo isehla isiba kusonesiyana isigaba sokuthi upresident ehlulwe aphikise athi yena ama-elections arigiwe, ama-elections attended. Uphose sibili kubanika igunya laba abakuthandayo ukwenza lokho emhlabeni.
Umnumzana Rafael Mthombeni odabuke eZimbabwe olandele zombusazwe eseDallas eTexas khonapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena okukhefu namuhla uqhelise ngomnyaka esikhathi sokusebenza komkhokheli webutho uGeneral Philip Valerius Vanda, lanxa esefikise iminyaka yokuya kumpentsheni engamashumi ayisikhombisa i-70 years. Ngeviki edluleyo Mnangagwa ususe ezikhundleni umkhokheli wogatsha lwabacuphi olwe-CIO umnumzana Isaac Moyo kanye losikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga, wafaka abakhokheli abatsha. Uhulumende usanda kuqalisa iminyaka yokusebenza kwezisebenzi zakhe ezigoqela abebutho. Abacubungula ezombusazwe bathi uMnangagwa wenze lokhu ngezizathu zombusazwe. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kumaviki ambalwa adlulileyo sibonile uhulumende efaka lokho kuthiwa yi-statutory instrument 197 oka 2024 okweze iminyaka yabantu yokuretire isuka ku 65 isiya ku 70. Njalo linto esivela kathesi nxa siyikhangela kuqakathekile ukuthi singayenzi ibe yindaba kaValerio kumbe indaba kaMatanga kumbe siyenze ibe yindaba kaMnangagwa kumbe eyezami PF. Kodwa kasiyikhangeleni kakhulu as a system issue, sikhangele ilizwe lonke nje jikelele. Ungakhumbula kuke kwathi eminyakeni edlulileyo umuyi uRobert Mugabe uthe esegula sebangwa lezivi esegugile wabuzwa ukuthi kungani engachiyi isikhundla, wathi kakho ongamchiyela. Lokhu kuyasibonisa ukuthi kule system esingathi yimgabe yizimo ebusayo eZimbabwe, isystem yokungachiyi izikhundla, isystem yokubona ingane abantu kumele bahlale ezikhundleni bafele ezikhundleni, isystem yokuba entitled to izikhundla, le system kasiyiboni kuphela nxa ukhangele maybe ku-security sector kumbe ukhangele ku-presidium, but uyayibona even kuma-members of parliament. Silama-members of parliament umuntu even whether ngabe ZANU PF kumbe ngabe opposition, abanye babo umuntu waqalisa ukuba ngu-member of parliament since 2000 kafuna ukuchiya, uyabe lokho entshintsha ama-constituency kuphela efuna ukuhlala aze afele ekubeni member of parliament. So there is a Mugabeism mentality ephilayo eZimbabwe engafuni ukuchiya izikhundla.
Ungathi kulomthelela bani lokho?
Lingqondo yona leyo engithi mina yimgabeism mentality, ile nkinga yokuthi isidalela i-society ele-anarchy, ngoba abantu abatsha abantu asakhulayo khathesi abalali ithuba lokuthi labo bathole ithuba lokutshengisa ama-skills abo. So okuzenzakala kuyini? Ukuze labo bathole ithuba lokutshengisa ama-skills abo bazagcina besenza udlame kumbe besenza umvukela bekhipha laba abadala ukuze labo bathole phela ithuba lokubusa. Bathi nxa sebebakhiphile laba abadala bona bangena bazafuna ukuthi labo bangasuki, labo bazafuna ukuhlala baze bafele khona, ngoba bethi lathi sakulwela lokho kuyinto.
Umnumzana Kumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights. Okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lezemaphandleni, umnumzana Daniel Garwe, uthi kuza kuna izulu elinengi eZimbabwe kusukela namuhla kuze kuyafika iviki ezayo. UGarwe utshele intatheli izindaba ukuba abantu kumele baqaphele ngoba izulu leli lilakho ukudala umonakalo omkhulu. Kuyaphithizela emagcekeni endizamchina elizweni lonke ezilindweni zamabhasi lemingceleni phose yonke elizwe ngoba abadabuka eZimbabwe sebebuyela emazweni abasebenza kuwo kulandela ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi ekhaya labangane lezihlobo. Kubika uEzra Chisasman.
Iningi labo lithi lihlulukelwe ngoba selibuyela emsebenzini lijiya ihlobo ekhaya. Unkosazana Sithandazile Nkomo ohlala eBritane okade ndizamtshina izolo sebuyela uthi wakholisa koBulawayo.
Indawo inandi leyana ikholisile bakithi khosimuli lemmuli labangani but kodwa sesibuyile back in the UK. Seyinhle ngabanjwa iflu bazalwana, hayi kunzima la. Umqando wakhona manazi 1 degree. Ngiyalungiselela ukuthi ngize futhi ngoMay izohlatshwa lilanga at least much better.
Nkosikazi Thembiso Dube ukhonisile kakhulu. Uthi uyaphenduka ekupheleni kwenyanga.
Nanhlale eBotswana sebenzele eHaveroni ngumbalisi. Iholiday imnandi, ngikholisa ukudla kakhulu. Ama-fruits eZimbabwe, ama-vegetables eZimbabwe. A healthy, organic. I really had a great time. The Christmas time, meeting my relatives and friends. Kunokudla okuhealthy eZimbabwe. Mina ngiyabuya ngo-end of January.
Omunye othi ube lesikhathi esimnandi ekhaya unkosazana Sisa Nkomazana osegade ibhasi esiya emsebenzini eGoli.
Sengibuyele ezwa kumnandi kakhulu nje, into ziyadura kodwa hayi bekumnandi. Indawo nje ezokujayiva into ezimnandi kakhulu. Ukuthula ikhisi labantu ababethando yikho engithanda kakhulu.
Omnumzana Emmanuel Dube uhlala eBirmingham eBrithani. Simtholile sesilindweni sendizamtshina seJoshua Mqabuko Nkomo Airport eselubhekise khona.
NgiseZimbabwe kuholiday lapha eBulawayo ngasuka ngaye emakhaya bekuchisa khona le izulu liyana khona sengisizukuhlungu base ngivuyela emqandweni ke manje.
Unkosikazi Sihlimukile Nkala uthi ikhefu lakhe alimjabulisanga.
Ngibuyisela kusi. Hayi, holiday be right impela but khonokho nje ukuthi amanzi amagesi kuyahamba. Bekungasiphathi kahle mpela.
Lo nkosazana Darling Ncube ohlala eMelika uthi ukholisile lehlobo labangane.
Khisimusi bemnandi kakhulu, besijabula lesihlobo sisenkaya, sibona ogogo malume labo babakazi, sibona izihlobo zonke saba lesikhathi esihle. Sesibuyela emsebenzini eNew York, mbuyela kusasa.
Kodwa kulabanye ababhekane nobunzima besekhaya, omunye wabo ngumnumzana Abel Kumaro othi umndeni wakhe utshontshele impahla endlini kadadewabo koBulawayo.
Hayi, bekumnandi akulanto engakhala ngayo. Kodwa inkinga engibe nayo ukuthi mhlaka 1 besilele endlini kasisi wami eluveve ebusuku. Ngithe ngiphaphama ngabo 2 ekuseni ngathola umnyango suvulekile. Sebethethe imali engaye 23,000 rands nefoni yami, kodwa okunye nje hayi bekukuhle ekhaya. Ngijabule kakhulu.
Umnumzana Thabani Ndlovu umthali webhasi yeGodzilla ethwala abantu besiya koBulawayo besiya eGoli uthi kabenzanga imali eningi kuleli khefu.
Hey, hayi khona akufani nokufanda eminye iminyaka isenza ukuthi lo competition is too much compared to eminyaka edlulileyo.
Amozi kaNdlovu agcizelelwa ngumnumzana Shakespeare Mpofu osebenzela ibhasi MJP Coaches layo ithwala abantu siya eJozi uthi iningi labantu alilancwadi zokuhambisa ngaphandle kwelizwe.
Iproblem abantu abaningi abalamapassport, so yisedebhoda kwenzima, so abantu esihamba labo sihlala abantu abalamapassport kuphela.
So yikho kwenza ukuthi kathesa abantu bengani balutshwana abantu sebasabinda ama-passport abo.
Babathola nzima abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe asebebuyela emazweni abasebenza khona. Bathi bakholisile ekhaya kodwa manje sebesiyasebenza nzima ukwenzela ukuthi babuye njalo ekhaya lonyaka kukhefu lekhisimusi. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lihlasela ngamandla eGaza lapho eselibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amane. Ele Russia kubika lizama ukuhluthuna amadolobha ambala kwele Ukraine lincedisana lebutho lakwele North Korea. Isicelo somgcini sihlalo wenhlanganiso elela amalungelo oluntu eSouthern African Human Rights Lawyers omnumzana Talent Rusere sokuthi akhululwe ngesibambiso siqhubeke sihlaziwa lidale likamantshi namuhla. Urusere utshele idale ukuthi wathunjwa njalo watshaya lokuhlukuluzwa engakahanjiswa emapholiseni. Umantshi omnumzana Ishaniso Matova uthe uzakwazisa isinqumo sakhe kusasa. Urusere weteswa umlando wokuphuma elizweni ngelamaphepha kanye lokutshokotshozela odlakela ngokuthumela amavidiyo ekhuthaza izizalwane zeMozambique lamanye amazwe eSadic agoqela iZimbabwe ukuthi zitshengisele ziphikisana lokuvota kwabeZimbabwe ukhetho lweMozambique kanye lempumela yokhetho lolu. Uyalo walandula amacalala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera odabuka eZimbabwe ohlala kwelebhilithane.
Bona njengani kubuhlungu kakhulu njalo indlela uhulumende waseZimbabwe asebenza ngayo. Uza nanzelela ukuthi yena Urusere kayisiye umuntu owaqala ukuthi kwenzakale kuye ukuthi uyathathwa ngabantu abangasibo mapholisa ehlukuluzwe either ehandiswe emapholiseni kumbe bayahle bemdampe somewhere. So ubuhlungu njalo siyasikhuthaza uhulumende ukuthi angasebenzi ngaleyo ndlela.
Udaba lakhe luqhubekela phambili ludluliselwa phambili njengoba ubedinga ukuthi akhululwe ngesibambiso. Udaba lwangena ngolwesihlanu ladluliselwa phambili kwathiwa lizakhangelwa namhla. Namhlanje kwadluliselwa phambili umantshi esithi uza kuphake isinqumo sakhe kusasa. Lokhu libona njani nxa sikhangela ukuthi umuntu kuthiwa akalacala ukuze kufike esikhathini sokuthi usetholakale elecala umthethwanda?
Lokhu akusebenzi eZimbabwe. Uyababona uMike Tshumombe lo mpofu basasekhona entlongweni after bezama ukuthi bathole ibail since engxenye last April kumbe last May. So nxa kuyukuthi ungumuntu ongasupporti uhulumende kumbe ungumuntu ongathakazelelwa ngababusayo uyahle wenzakale lokho ukuthi udaba lakho liyahle ludluliselwe phambili. Uyababona bo-job seeker labahlale iminyaka kumbe emibili akhona entlongweni ngemva kokubotshwa kwakhe. So siyakubona ukuthi indlela uhulumende asebenza ngayo eyokuhlukuluza abantu kuphela.
Umnumzana Masimba Kuchera odabuka eZimbabwe ehlala kwelebhilithani ulandela ezombusazwe ubesecingweni leStudio 7 esebhilithani. Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze uZulu ukuthi aqakathekise impilakahle yomcabango i-mental health lonyaka ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane yengqondo yona elakho ukuphehla eminye imikhuhlane etshiyeneyo. Kubika uBathabile Masuku.
Abezempilakahle laba bathi abantu abaningi batshaya indiva isimo sokungahlaliseki komcabango abazithola bekiso kwesinye isikhathi ngenxa yenkinga abayabe bebhekane lazo. Bathi lokhu kuyingozi ngoba kungagcina kubangela ukukhwela komfutho wegazi iBP, ukuhlaselwa yemikhuhlane yengqondo, kanti njalo abanye ngabagcina bezibulala ngemva kokukhulelwa zindindane zomcabango umuntu engatholi ukwelatshwa. Izidakamizwa lazo zilomthelela obanzi kumpila kahle yengqondo. Nangu uDokotela Derek Matsika elandisa.
Ngasikhuluma i-mental health sebesithi khona umuntu ingqondo yakhe ucabanga njani, ikhululeke kungakanani. Imikhuhlane le eminingi wona yawuqala kulethwa yi-drug induced kumbe ukuphambana kwengqondo after umuntu sekewathatha izidakamiso lezi ezizikhona kulezi nsuku. Okwesibili, kule mikhuhlane le ehambe eyanduka khona emulini enjengabo-depression or schizophrenia. Kuyabe kuyinto ukuthi ezikhathini eziningi abantu njengezimuli siyandukuyala ukuwa-accepta, sigcine sesithi hhayi mina umuntu uyazenzisa. And nxa kungasalatshwanga into lezi yizo ezigcina ubona umuntu egcina sezithatha impilo yakhe.
Umongi wakobulawayo umnumzana Mxolisi Mathuthu uthi ungahlaliseki komcabango kutsho ukuthi umuntu akaselampilakahle egcweleyo.
Nxa sikhuluma ngempilakahle asikhulumi kuphela ngokuthi umzimba awula mkhuhlane kumbe umuntu uyanelisa ukusuka laphela laphana, kodwa sikhangelele lo mcabango womuntu ukuthi yena vele umi kanjani. Kwesinye isikhathi sikukhathathe lula nje ukuthi umuntu usebunzimeni, kodwa ke lokhu kuyizinto eziyizo ezidala inhlupho phambilini. Uyathola ukuthi umuntu kasahlali emphakathini kumbe umuntu sesicabanga ukuthi aze ezibulale.
UMathuthu uqhubeke echasisa ngeminye imikhuhlane engabangelwa ukungahlaliseki emcabangweni.
Babe lama-BP kumbe kwesinye isikhathi beze betshayela i-stroke. Kwesinye isikhathi abanye babe bengasadli ngendlela eqondileyo. Kwesinye isikhathi begcine bebulawa lichukela. Abanye njalo yibo esigcina sibabona sebengenele izidakamizwa.
Oqeqetshe ngokuphathisa labo abasebenzisa izidakamizwa ikakhulu abasakhulayo umnumzana Mthandazo Ndlovu uthi kuqakathekile ukuxhasa lowo odideke emcabangweni ukuze engaze wathatha izinqumo ezingagcina zimphambanisa kanye lalabo abaseduzane laye.
Soqala nje kufanele sisebenze ngayo sibone ukuthi how can that person have issue with mental sound mind. Yabona ufanele kwenze lokhu, yabona ungafanele sizelele. Kuzogcwele futhi lokuzibulala kwabantu, ama suicide, ama murder, ama violence.
Lomthelela omubi emicabangweni yabantu ezigoqela ukonakala komnotho, ukusilela kwamandla kagetsi, indlala kanye lokusilela kwemisebenzi. Umhlali wakobulawayo umnumzana kwenzo kuhle Malaba uthi ngempela isimo sibi.
Indaba ye mental health indaba ehluphayo kakhulu, ngakhangela especially kubo baba abazibuleleyo kuningi okwenzakeleyo kibo. Bagcina belizothatha i-violence. Ziningi izinto ezenza ukuthi abantu begcine bekhathazeka emoyeni, begcine befika i-extent yokuthi bezibulale.
Ukungatholi usizo olufaneleyo ezibhedlela kumbe kungcwethi ezibona ngokusebenza kuhle kwengqondo nxa umuntu engaphathekanga kuhle emcabangweni kubikwa kuyikho okubangela ukuthi abanye bathathe imphefumulo yabo. Nyakenye eZimbabwe iningi lalabo abazame ukuzibulala bekungabasakhulayo abaleminyaka yokuzalwa ephansi kwengamashumi amathathu i-30 years, kuthi phakathi kwabantu abazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 abazibulalayo balitshumi lasishiyagalombili i-18. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iviyo elivikela imingcele yako le South Africa, iBoda Management Authority, ithi kusukela ngomgqibelo kusiya kusa izolo kubotshwe izizalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu amabili 200 zizama ukungena kwele South Africa ngongekho emthethweni emfuleni uLimpopo emngceleni weBeit Bridge. UThuso Khumalo siphala lodaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Usikomishi weviyo elivikela imngcele yakwele South Africa, iBoda Management Authority, BMA, umnumzana Mike Masiapato, utshela bezindaba ukuthi ngomgqibelo kuphela kulaba abadabuka eZimbabwe abazinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa, 17,000 abangene kwele South Africa emngceleni weBeit Bridge. Ngasikhathi sinye uthi kubanjwe abedlula amakhulu amabili 210 abebezama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Uthi iningi lalaba bantu babanjwe bengena ngezikepe zokuzibazela endaweni ezingekho emthethweni emfuleni uLimpompo. UMasiyaphato uthi ama-drones abasanda kuqala kuwasebenzisa yobe siza kakhulu ukubamba laba abazama ukufohla.
When we are
arrest them, we bring them into the port.
Singabawamba sithatha yonke imininingwane yabo ukuqela lama fingerprint qede lapho sibafaka ibhukweni lokungena elizweni labantu abangasavunyelwayo ukungena kwele South Africa okweminyaka emihlanu elandelayo. Kodwa nxa singabamba amagumaguma okuyiwangenisa laba bantu bona siyabavalela esitokisini sibethe samacala ukuze bamiswe phambi komthethwandaba bagwejwe bayebika.
And we charge them for aiding and abetting and we take them to Musina police station.
Phezu kwaleli nani isikhulumeli se-BMA unkosikazi Meme Mkhosi uthi sekubanjwa bezimbabwe abaningi bezama ukuchaphisa ngulu emfuleni uLimpopo impahla ezijeneyo abazithenge kwele South Africa.
Most of these carriers of the goods do not have any documents with them.
Iningi labaphuma lempahla ngudlu laba abalawo amapassport baphuma lenhlobo yonke yempahla ukugoqela lamafridge amakhulu. Umbuzo ukuthi bawathwala njani ehlathini njalo indaba bengachaphisi ngendlela esemthethweni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-SADC Citizens Democratic Society uMnumzana Trust Ndlovu uthi ukubotshwa kwabantu akusiso sisombululo sokumisa ukungena kwabeZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni.
Kuzofakwa konke lokho ama drones kugadwe kugijinyise abantu ngathi yilwani baphathwe kabuhlungu kanzima. Sikhumbule phela izalwane zaseZimbabwe ngomama ngosisi namadoda nabafana bonke laba nabantu abadala basesasebenzisa yona leyo ndlela leyo ngoba abanye abakwazi ukuthi bangathola kwayona imali yokuthi bathole ipassport yokuthi bafuye ipassport. Sonke siyakwazi nje ukuthi ipassport yaseZimbabwe inzima uma unganayo imali awukwazi ukuyithola, itholakala ngemali ephezulu kakhulu. Abantu abantulayo abayihluphekelayo abakwazi ukuthi bangathola leyo mali.
Iviyo le-BMA lithi ababanjwe bengena kumbe bephuma kwele South Africa ngokungekho emthethweni bathi benza lokhu ngoba bengalamapasipoti njengoba ipasipoti yeZimbabwe ibiza amadola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 okwenza bephezulu kula wonke amazwe ezansi yezwekazi le-Afrika. Imizamo ekeyenziwa yile ntatheli phambilini ukuthola impendulo e-ofisini yommeli weZimbabwe kwele South Africa ngodaba lokuthi ithini ngezicelo zalabo abathi kayihliswe intengo ye-passport ukuze wonke umuntu abe layo ilokhu engakayitholi impendulo lanamhlanje. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguTuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sibingelele emsakazweni kaStudio 7 sithi lingele njani eminyakeni omutsha abasakazi bethu. Hayi siloke sizimamela izindaba, siloke sizimamela ngifika sithi libambe njalo liqhubeke nomsebenzi wenomuhle wokusifundela izindaba ezingathatha ihlangothi. Ngizothanda ukuphendula ukholo lwaba othi abantu kumuthi ngasiyamanya nasoke sivotele izaphu. Izaphu angiboni kulento esezayenza lapha neZimbabwe. Njalo izaphu igcwele ukuthi yona ifuna ukuthi ibuswe ngomuntu ngabantu bakonkomo kuphela. So iphathi enjalo thi ukuthi ngiyomhlobo wakho ngeyabantu bakonkomo kuphela. Izaphu kwakufanele ukuthi ikhethe umuntu ongase wakonkomo, ikhethe ileader eyibona ukuthi izayenza izaphu phambili. Bengakhethi ukuthi lo ndibe ngumntakankomo sibakeni yena ezasikhokheleni.
Ngibingelele ekhaya. Ngicela usizo lapha. Kunomfowethu olahlekelwe yipassport, ngamapassport amabili ePlumtree. Amapassport lawa mabili ngakaZwelani Chabangu. Walahle ngezi-29. Walahlele ngalokuseboda ePlumtree. Sofela usizo kakhulu ukubana ongadobha asize abantu bakithi, asize ngoba liyakwazi ukubana lezi nsuku impilo ipassport ma ungana passport awungakuphili. So siyacela usizo kakhulu. Umnikazi wepassport nguZwelani Chabangu. Ongathola ngakhuluma kustudio 7 then sizomthola back. Simthole mayenenkinga inamba lezi ezifonile lapha yizwezi angazisebenzisi kuzozithola uzonithola. Ngiyabonga ngomusa wenkosi yethu Jesu Kristu, amen.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siluqhuba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo uTabo Kancube.
Uy
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvikana 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.